Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-10 Nhlolanja 2022 Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje,
into esizenzakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle.
Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala owesifazana oleminyaka engamashumi amathathu. Kulimele abantu elokitini le-Alexandria e-South Africa ngolwesibili ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele-South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili.
Nxa kuyikuthi onozindaba bona benzimele bodwa ngathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Inhlanganiso ezimela intatheli zendaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lo mthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala sadubula owesifazana oleminyaka engamashumi amathathu lanye 31 wafa ngemva kokumtshontshela imali engange US$60 kanye labo makhale khukhwini. Amapholisa athi umsolwa ubehlome ngovolovolo njalo evale ubuso ngemask. Athi uchaye ugogo oleminyaka engamashumi phose ayisithiyagalombili 78 kulindlu edolobheni emuzini weWaterfalls ngogodo. Kwathi omunye wesifazana lo ezama ukumbamba wamdubula ekhanda wahle wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukhuthaze abangaba lolwazi ngesigebengu lesi ukuthi baze phambili. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sebubhahile kakhulu elizweni. Ngomgqibelo umthethwandaba webutho kobulawayo ugwebe amasotsha amathathu ukuthi apike kweminyaka elichumi lanhlanu 15 ngamunye ngemva kokuwafumana elamacala okubamba inkunzi ehlomile ukugqekeza lokuntshontsha. Abathathu laba nguFortune Ndlovu, uRathiel Manyanga loKainos Masase. Ibutho lithi bebesebenzela e-4 Infantry Brigade eMaswingo njalo bonke bahle baxotshwa umsebenzi. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Le into iyadanisa kakhulu. Into esizenzakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle. Ungathi ukhangelise kahle ukuthi khona kathi impopo le abantu bayithatha ngapi, uzabona ukuthi khona iphuma emasotsheni. Kungani iphuma emasotsheni? Abafana abasebengena kathesi ngabafana abafuna imali. Uhulumende kakuboni khonokho ukuthi khona abafana laba imali zabo zilutshwani, banendlala.
Isibona lawa amasotsha abambe inkunzi agwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi lanhlanu 15. Ubona isigwebo esinje siqeda ubugebengu emasotsheni yini?
Ukubagweba akusizi lutho. Into eqhakathekileyo lapha kufuze amasotsha baphiwe lokho abakufunayo. Kufuze amasotsha engalambi yindlala. Ungathi ubuze ukuthi kona liyeze khonokho ngani, uzabona ukuthi kona abantu laba balendlala ezindlini, bacabanga ukuthi kona abantwana bahamba ngani esikolo. Mina lokhu ngivusela kuminister of finance. Uminister of finance I think is the worst minister ever ukuthi kana abambe into leye ministry. Gavele gaboni into ezilengozi. Singatsho nje amanye ministries akatholi ibulutho akula ministry ongahamba kiyo abakutshela ukuthi kona uminister obanika imali ngaze sibudgetiwe eyiganga le into le iyesabisa kakhulu mnumzana umuntu lo mnumzana omthuli Ncube nxa engazanga akhutshwe kumbe achintshe ubuntu bakhe uza kuba le ngxaba ngxoza elizweni la uzabona ukuthi kona even thina esisebenzi yomkakashweni ngendaba yezamabadla lezi bazacina bona abantu labanaziye nje sebejoyina nje utholakala abanye abantu abazaganga basponse ukuganga elizweni akubone konoko kuvuzewe uhulumende sibili alibuke ngoba lapha abalele bakhohliwe sibili ukugohlwa ukugohlwa
ungaqedwa njani kahle kahle ubugebengu osobubhahile lobu elizweni busenziwa yiwo amasotsha lozulu nje jikelela abantu abavele beyisigebengu nje
into ekhona ukuthi kuphele lokho one owawuqala i-security service yonke kuze ibe happy nxa i-security service ingaba happy kutsho ukuthi khona bazasebenza umoya wabo ukhululekile kungela kufoswa abanye abantu laba amapholisa alapha eZimbabwe ngabantu abasebenzayo kakhulu ungazobabuze ubudlwangu bonke benzakala elizweni bayakutshela ukuthi ngubani ohlala so endaweni enje akula nto ongayicasha ebantwini bonabo but kathesi bayayekela ngabomo uzabona ukuthi even emakhampanini ungazwa ukuthi okhona umuntu urojiwe umuntu yenalo yabe enemali eningi kulo muntu oyabe ephakathi khonapho okhulumileyo ukuthi madoda bani umuntu lowu ule mali njengomzekeliso kakhangela abantu bakofosethi laphayana sayenza stage manage lamapholisa lamasosha ukuthi kona i-CIT yabo ithathele imali e-CIH noyi so kufuze nje umuntu wonke abe ngumuntu ohola into engathi ingcono yikho mengimblema uminister lapha uminister we-finance nguye olakho konke the ball is in his court so nxa engazange atshintshe ubuntu bakhe bonabo sizabona okunye okumangalisayo lapho abantu sebelithathelwa nje izinto emini njenge-South Africa
umnumzana Peter Moyo ngummeli wesigaba se-Southerton edale lephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare abantu elokijini le-Alexandria e-South Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele-South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa
sekulamaviki amathathu iqula lezizalwane zakwele-South Africa elizibiza Alexander Didula Movement libhoda elokishini le-Alexandra likhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ezilezitolo lemisika ukuthi kaziphume ziphele kuleyo ndawo lokho kubangele ukuvalwa kwezitolo nokudilizwa kwemisika udlakela lolu luqhamuke izolo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zizama ukuthengisela endaweni lezo ukususwe kuzo abantu bokuza abokuza lezizalwane zakwele South Africa bebelisana ngamatshe izitina lokunye okulimazayo kwalimala abantu abaphose bafike ichumi lobanje bebane kuphela abagcine besiya esibhedlela isikhulume seqembu le-Alex Dudula Movement unkosazana Agnes Malachi utshela bezindaba ukuthi abantu bokuza yibo abaqale udlakela lolo
siye saba ngoba omunye wabantu bokuza odabuka eZimbabwe uthe igazi lizachitheka abantu
bafe
kodwa ke sizalwane seZimbabwe singathandanga ukuvezwa igama sithi basukelwe nje bezidingisela emsikeni yabo
nathi singakhona ukubisela asiyo ukuthi siyabasaba mara siyaba respecta kodwa into abayenzayo usokusenza sigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni
kodwa ke izalwane zakwele South Africa zithi yizo kufanele zibe ngabanini bemisika namanye amabhizinisi amancane hathi abantu bokuza kodwa ke izenzo zabo lezi sezijiya amabhizinisi amaningi lemisika eminingi ivaliwe osekulethe ukuthukuthela okukhulu esinye sezizalwane zakwele Mozambique esithengiswa emsikeni sithe ngeke besavuma ukuhlukunyezwa
phela kusho ukuthi la bantu laba sifula no
baba school sibanikile isikhathi sokuthi sibahlunipha manje ukuhlunipha finish
bathele
lokuseleyo ne masingazwani ukuthi siPakistan sonke la
uzohlala
kunje kunamuntu ozodayisa
ungadayisa umuntu wonke umuntu
kodwa ngiqembu ledudula leli licha phansi ngentonga lesithi into yonke iza kumakhumileli kuleli lokishi baze baphume bonke abokuza ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni usikomitsho wamapolisa emhlubulweni Alexander uBrigadier Max Masha uthi lokhu ngeke kwenzeke.
Those that want to protest are free to do so, but they should not.
Bengatshengisela kulacala kodwa bengaphazamisa uhamba kwabantu siyababopha.
Anybody breaking the law will definitely be arrested.
Ukufuthelana lenzondo phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe sekwandile kakhulu kusukela kusungule umnyaka kubangwa imisebenzi lendlela zokusiphilisa. Ngevike phelele umphathintambo ogatsha lwezamapholisa ukhuze amaqembu abalisa idudula ukuthi ekele uhamba ehlukumeza loba ukuzingela abantu bokuza ngoba lokho akukho emthethweni. Kodwa ke leso sixwayiso ukukhanya siwele phansi njengoba lokhu kuhlukumeza ulokhu kuqhubeka. Melesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguTuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela intatheli zindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende esehluleke ukutsho ukuba intatheli zindaba zizalawulwa ngumthetho wuphi. Umnumzane Enoch Mhlanga omele inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi intatheli zindaba sokumele zikhokhele kumanyathelo amele athathwe kulolu daba.
Lokhu kuqakatheke ngokuthi uhulumende engangenela akusela ukuthi uzakhangela kuliphi icele. Uhulumende njengoba semazi uhle ngena ngesithathulo nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa singathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Okugcizelwe ngenye intatheli zindaba uNkosana Dlamini yena othi bafuna umthetho uzabalawula bezimele.
Nanzelela ukuthi kungumkhuba o-progressive umhlaba wonke jikelele ukuthi inhlanganiso ezishiyeneyo zenelise ukuzilawula. Singakhangela amagqwetha, singakhangela odokotela bayazilawula, kanti thina kuyinongasehlula ukuthi sizilawule. Zananzelela ukuthi uhulumende we-ZANU-P F okhona owamanje uma efaka imithetho uyabe efaka imithetho ekhangele elinye icele eleze politiki.
Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Nkululeko Sanda uthi njengentatheli zindaba bakhathazekile ngomthetho ofuna ukwethulwa nguhulumende engakhulumisananga labo.
Lo ubungumhlangano obuqakatheke kakhulu ngoba kulapho okubonisanwe khona ukuthi buqakatheke kangakanani ukuthi intatheli zindaba zisebenze ngendlela ezizimele zodwa ngayo kungela imigomo ebekwe nguhulumende welizwe esingathi yi-state regulation of the media. So bekuwumhlangano othi qakatheke kakhulu njalo umhlangano ojonywe ukuba kulungisiswe ukuba kuyiwa phambili kuyini okungenziwa ukuze lumbono ukuthi onozindaba abasebenzi bezimele ungagcwaliseka kanjani.
Kodwa umsekeli kamphathintambo oze kwethulwa kombiko umnumzana Kindness Baraza uthi uhulumende uselungisa lomthetho.
So vakatadza kuirana vatori venhau ivava neZimbabwe Media Commission. Saka takazoisusu seministry takuchiita bhiru racho.
Okwakuqala laba basolayo baphuza ukuletha impendulo zabanikeza isikhathi njengogatsha sabathi basinikeze behluleka ndawonye le-ZMC. Njengogatsha lwezendaba sesabala njalo umthetho lo usukugqweda lelizwe.
Umphathintambo ozokhishwa kwembiko izolo uthe uhulumende usecabange ukwethula umthetho olawula intatheli zindaba we-media practitioners olakho ukuphuma ngenyanga ezayo ngemva kokwehluleka ukuthola imibono yenhlanganiso lezi zimela intatheli zindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi amapholisa asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 10,804 besetheswa icala lokutsheketsa. Abantu laba babotshwe phansi komkhankaso othiwa isitsheketsa kasiphele. I-commission yezokhetho eZEC yethesa icala umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, lokuzama ukudinga usekelo ngokusola i-commission le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 okhuluma uJay Moyo. Ngiyajabula le audio mayingafundwa. Mina ngiyafisa ukuthi ngantasibambaneni maZimbabwe amahle. Lama opposition party ube siyabambana kuzwe iparty 1, iparty engathi ngcono nabantu abaningi MPCCC ekaChamisa. So uma siyaqala ngama party la angenabantu kusuka kube nzima, kuyoba nzima ukuthi siphe ipoison leZANU-PF. Uma opposition party angene kuChamisa wonke ngoba umuntu labantu abaningi. Lokho kuningi lokhu siza kubona apha. Siyababona bonke osifangelizwe, but ifangelizwe sasemutsha endimeni le. Lo mkondisi manje ukuthi angawini iZANU-PF vele angeke ayiwini. So asiqaleni siwini, khipheni iZANU-PF. Abantu abangene kusisi kaChamisa sasibona ukuthi kuhamba njani.
Salibonani, salibonani lonke Studio 7. Ngikhuluma seJoburg, ngikhaya kuseCholocho. Mina nje igama engalikhuluma lapho ngathi khona laba abantu abayenza amaqembu abaningi, abantu abangafuni iZANU iphume, abantu abafuna basebenzisa abantu. Ngabe ngani bahlangane babe yimbumbu bakhiphe nje iZANU abantu bahlale kahle eslize iZANU kayiphume. Maluka liyenza amacembu amaningi liyenzani, funa ukuthi iZANU ingaphumi ihlale ikhona embusweni.
Salibonani, salibonani bantu bakithi. Mina igama lami ngiqhubekani Moyo ngicela abantu bakithi beke bebeyazi into abayifunayo empilweni. Kambe shiwa iZANU akulamuhla yiloku ibusa namanje loku iphela. Angani lesigqoko masidala siyatshintsha ukuthi igqoke isigqoko esisha. Abantu beke betshintshe iZANU beke bevotele iphathi kambe nethi singaphila ngcono. Kunje sosisemazweni amazweni wonke amazwe bakhala ngabantu bezimbabwe. Ezimbabwe ukuthi sisuswa yiyo le ZANU. Abantu beke nengqondo yokuthi kona bekwazi ukuthi bafunani beni. iZANU kuyafana thina iZANU ayisenzela ithi asila president ezimbabwe. Ongcono uma bengavotela phela imthwakazi esike sibone sike siyo le president emvele obetshintshe yona iZANU. iZANU mayiphume sesikhadile ngayo ngeZANU noma singazilutho kwakudala okunye kwayenzakala iZANU mayiphume abantu beke bezamukela amanye amaphathi ngonyaka ozayo makuyo emafini abantu bekwazi bafunani hayi sesingale iZANU amboni kulo muntu olengqondo ongabe sabhizelwe okelandelana lezinyo ngayo le ZANU thina ayisenzela ilutho yonke into nje yenzakalayo emakhaya abantu kufanele bezenze. Izikolo siyaziyakhela nezibhedlela yona ayinalo uncedo ngithi iZANU. Abantu macela ukuthi abantu beke bezame bekwazi ukuthi bafunani empilweni ngoba ayikho nje into abayifuna mangabe lwabe bevotela le ZANU ukuthi into ababeyifuna yini ezanini ngoba iZANU ayikho into ebayenzela yona. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani ngosakazi bahle abahle abastudio 7. Ukhulumayo uNkosinathi wakwaNdlovu dawa eklant ohlala ngihlale eBetrams. Hhayi kuzwakala sakazi thinangu liyabakhuluma abantu bevotela loShamisa. Sivotela uShamisa, votela bani. Kodwa ke mina ngibuze ngithethi ngibuze kuwo lawa bonke abantu basesindebeleni nithi kanti kuzoba nini bengabona ukuthi le nto indlela abahambayo ngayo le iyabalahlekisa kuzoba nini. Angaze ngizelele uShamisa khona ngisimame ngabedawu ngaze ngizelele mnangekho lesinde kodwa uzoza umuntu uthi ngokuchani yini wavulamehle ngayo into okuncane okusalandayo ngamakhehli akushona incindezele ibona iphuma yini ungatshintshi ukutshintsha indlela ma ubona ngathi into azihamba hhayi ukuhamba mina ngithi khohlanga amashona khohlanga amashona basifikile abantu basesindebeleni sesifumele i-history besingayazi esindebeleni sesiyifunde manje siyazi indaba yokugura abantu ayizange siyibone sifunde zange siyibone sifihlele konke sesiyibona manje amkondi thina sifithi ngiyani kumthakazi Kena kumthola ngesim RP khona. Ya noma kutheni fanele noma kutheni nobe sixoxela lati sasaxoxa masho. Sasaxoxa nje sixoxa khona. Kodwa ngingena ku RP thola zikhona. Kume iqiniso straight njalo ngumuntu omncane silato sibona besidon. Ya safuna makhehla thina lazo ukubulala. Angithina sifuna abantu abancane manje. Lawo badala bazorojwa ngumuntu okwelileka khohlwa ngabo badala vele ekhaya kuzobatshela. Bazokutshela ngokuthi bona bayawumana ngokwenyaro. Thina sifuna ukuthi sifuna impumelelo intuthuko. Sizintshile manje. New generation, not the old generation, iphele i-old generation. Vula amehlo ngesiNdebeleni noma ukuphi vula amehlo. Nangaka ngeza kusiza ngochamisa kusiza for. Nawe abantu behlekile vele ekuqaleni. So ishona ishona. Sikhohle, asikhohle, sikhokhala bona. Into nenyoka yinyoka, ngeke umtshintshelwa. Never. So khohlwa mfowethu wena uzisele ukuthi ulangichamisa. Eyo chamisa, eyo gqoke isikipizi yini, eyo chamisa. Ah, fako kujani.
Njani indawo? Hayi, siyamangala. Masiya kulodlakile, kulodla. Kodwa iqiniso akula muntu ongabazwayo phela umnangagwa endlebeni zabantu emihlweni abantu. Ukumtela le kuyibo abaphethe udlaka wonke umuntu ungithemba akula umuntu ongakwaziyo akula umuntu ongayaziyo amazwi kamnakagondo kuyenka kuyibo abakhuluma beqeda lapho bethatha abantwana abancane amayukuthi bebathengela utshwala bebathengela imbanje bebathengela ama-drugs bethi bayehlasela ama-opposite party abantu abaphethe udlakele elizweni lala ababulala abantu vele bayazi mnakagaloshi wenka iqiniso lihle yibo abantu abaphethe udlakela ngoba akula futhi bazothi sebejika kuto kunywa kati everyday kuhlala kuhlaselwa abantu ekhaya lapha abantu babulawa suku zonke ekhaya aso bantu okungathiwa kona bakhuza udlakela bona bekhuluma suku zonke emehlweni abo umnangagwa vele kakuso president vele akhula president ongcole njengazizalo zikamnangagwa zigcwele igazi yikho zobona kungela nto azabayenze right kanti vele uzoyenzani khohlakele umnangagwa sikhohlakala idumane vele ukuba upresident kakumfiki khona nje ngendlela adali ngakhona ngendlela angafundanga ngakhona uzwisa ubuhlungu kungafundi kwakhe kuzwa ubuhlungu ngako angeke kube ngupresident baningi abantu abafundileyo lapho abangayenza ngcono or bethatha umntwana omncane ukugresevele bafake ehlanywe zikamnangagwa engayenza ngcono dani ikhehla lesiligisi.
Salibonani, salibonani, salibonani hlobo, salibonani basakazi bethu abahle, salibonani balaleli be-Studio 7. Obingelelayo ngu-Ambrosi, umntaka maphosa laphana e-Crossroads, kobhangwe enduneni lwenduna. Awusiza ubuhlungu kambe ngobaba uGawule osowadla amathi asempumalanga waze wakhohlwa nabantu bakuba babulawayo. Yonke into embi enziwa izane uyayiphika, uyayibusisa izane ekwenzeni okubi kangaka, izwe lifile limabheketwana libonakale linjani. Kodwa yena lubaba lamthatha kuphi esizweni sakamthakwazi. Awu namhlanje uyaphika ukuthi uMnangagwa befanele ayefike eTsholotsho usesithi bekuza uVice President. UVice President yomele abe labantu abayi 3. Hawu kayifizana sivoteni kahle bakitha, sivoteni kahle bakitha, sivoteni kahle mthwakazi omuhle. Hawu nibe bahle nivoteni kahle, nivoteni kahle, nivoteni kahle, sivoteni kahle bakithi. Kuphuma indlala ekhaya, makuphumizana uphela kufana nokuthi kuphunya ukuphuma indlala ekhaya. Kufana nomuntu ochithe isitsha lesi sinokudla kubabayo, wabaka ukudla kumnandi kakhulu. Siyabonga bakithi. Nami ngiyaguguzela ngilapha eJohannesburg eGoli eSandton ukuthi abantu bakithi kabavote kahle, bevote iqembele zabheka isizwe ukuthi simi kahle njalo. Abantwana bethu bayahlupheka ezweni laseGoli.
Studio 7, Studio 7. Ngiyalibingelela lonke abasebenzela ku-Studio 7. Ntungamele Nkomo okhuluma lenje. Hayi, ngibonga abantu baseTsholotsho. Abantu baseTsholotsho ngiyababonga abayenza ukuthi isitha sabo sithi siyabavakatshela. Besitshengisele ukuthi hayi sithi sakwatile ngalokho akwenzayo ngombhuqazo lo awuyenzayo. Awungeke uthi kunani ubhova lukulume lukulume lusuke lapho luvulale inyamazana phezane lomuzwa wakho usuke lapho uthi inyamazana leyo iyakubulala ngoba layile poison. UMnangagwa ngubhova namhlanje uzama ukuzincengela ebantwini wasetsholotsho. Yeye njengoGawule lo lamanga kangaka. Gawule kati yini unamanga kati e unamanga Gawule kuyamkhulumela uMnangagwa wakho ngoba usafuna nje imali lo yohola kuzana loba ukhulume uyagagasa nje uyazwakalela ukuthi hayi umuntu wamanga nje ujabulisa izano. Kodwa-ke ngizokane kukhipha kulesi situlo Gawule uzazibhathi kuyagcwala umoya kuzogcwala umoya bhururu umuntu wesintwini wena. Ya amagama akho uma ukhuluma uzinanzelele loba nje udla imali uyi-one imali yezano kwazi ukuthi ufana lo muntu ofuye undofa ma usidla imali kandofa obekwazi ukuthi udla isikweleto eza kuzano lapho baza kukhiya bhururu wami.
Sanibonani bantu baka Studio 7 labalaleli baka Studio 7 bonke bakomthwakazi amaNdebele wonke. Siyacela ukuthi lati ke eke fundo yama audio yethu. Hawu kanti thina lokho sesilela emuva ukwetha ama audio kunje. njani wena lava abantu wena lava othaba ka chamisa CCC ama odaba ufunda ukuphela yiwo kuphela abakhulunywa ngawo CCC kombe la studio 7 leka chamisa le yagcina sakwazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika eleBhilitane libikwa selingezelele uncedo lwezikhali elizipha eleUkraine ukuze lilwisane leRussia. Kungakaqali impi yeRussia leUkraine, eleBhilitane lapha eleUkraine imota zohlobo lwamatank eziyinkulungwane ezimbili, 2000, njalo libikwa selithumele ezinye njalo eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha, 1615. Kulembiko ethi izikhali ezaphiwa ile Ukraine ngele Bhilitane sezisetshenziswe ukubhidliza izikhali zakwele Russia. Ukuhlaziya impi le sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi arietha ngokuthi bona balobungane leUkraine nje balobungane leRussia. Siyabona abakuNATO lamanye amazwe ademocratic ayasola linto eyenziwe eRussia. Then kusokhangela amazwe anjabo Zimbabwe, South Africa, lamanye amazwe kwaba lama liberation wars abancediswa yiSoviet Union kudala, bona bakhangela ngani iSoviet Union wawuyiRussia, kabananzelela ukuthi iUkraine la yayiyipart of iSoviet Union. So yabona amazwe anjalo ikakhulu amazwe anjengayeZimbabwe lamanye amazwe ahamba kuma-liberation wars ngathiwa wona athi bastenda leRussia, kodwa kusuke kungathiwa kuyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi iUkraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo, bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathiwa umuntu ozela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impi leyi isupportwa kumbe abantu basupporta iRussia kumbe Ukraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngitsho uma abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane obabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphayela ama-country se-NATO bona hhayi bakusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu. Ungakhayela i-European Union, i-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenza e-Ukraine bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe yimpi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ajese Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethumela ama-indizamchina kumbe bethumela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa eleZimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter mbonani i-spokesperson kumbe i-Minister of Information yakhipha umlayezelo ethi ama-student asa-Ukraine ahamba ehodwa kabakho ku-government program, ngakho ayisiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithetha sibona impi seqalile kube lokuthula vele akuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-New York. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sadubula wesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa. Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.